So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 1 ngwabakazi 2022 Chris Gande endabeni zethu lamhlanje omela isigaba seNorton edalele parliament umnumzana Themba Mlizwa wethule athi ubufakazi bokuthi ayethandana laye unkosazana Susan Mutami uqambela umongameli Emmerson Mnangagwa amanga wokuthi wamdlwengula. Izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebelithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kulelo lokithi elithiwa yimigalo.
Indawo leyo ungabantwana kuloko kobuKristu okwa-grade 6 njengoba ngitshilo bekusokungena uhambahamba labadala emacansini lapha imikhuhlane sisibanengi.
Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlangano sokubanjwa iganyavu kwabesifazane abayisishiyagalombili isikhathi sinye ngolwesine eJohannesburg sekubathiye belovalo olukhulu.
Kunokhola nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba abantu nje lebabaphi izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Isigaba seNorton edalele parliamente umnumzana Themba Mlizwa wethule athi ubufakazi bokuthi ayethandana laye unkosazana Susan Mutami uqambela umongameli Emmerson Mnangagwa amanga ukuthi wamdlwengula. Ekhuluma enkundleni yokuxhumana eTwitter ephejini lenhlanganiso yeZimi, uMlizwa uthe uMtami waqamba amanga ukuthi wathathelwa ubuntombi ngowayethandana laye owayengumphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo, kodwa esithi nguMnangagwa owaqala ukumdlwengula ngesikhathi engakathandani lo Moyo. uMlizwa uveze lapho okwalothwa ngumtami kuTwitter esithi uMoyo nguye owamsusa ubuntombi. uMlizwa uthi ngalokho kumele konke akukhulumayo umtami kukhangelwe kabili ngoba kungelaqiniso. uMtami uthi wadlengulwa ngumongameli Mnangagwa ngesikhathi eleminyaka elithumi lanhlanu, wasethandana lo Moyo ngemva kweminyaka emihlanu. Amapolisa akwele Australia habikwa ecwayisisa loludaba. Izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebelithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kuleli lokithi elithiwa yimigalo. Ngemva kwemizamo yokudinga uncedo emapholiseni kusehlula, izakhamizi zaloba incwadi yezikhalazo ipetition eyasayinwa ngabantu abaningi yasiwa kuziphathamandla zamapholisa lezikahulumende ukuze kumiswe ukuthengisa utshwala kulindawo yona evele imele ithengise inyama kuphela. Esixoxele sinye isakhamuzi sesizinda umnumzana Ray Phiri ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Indawo leyo okuthiwa imigalo indawo leyo ebise ko-Richard, endaweni okuthiwa ko-Richard Complex, lapho kule kwangama-shop okuningi-ningi, barenta khonapho. Laba bemigalo ibude bengabanikazi bebhutsha leyo. Ibhutsha leyo ngiyathemba ibisemthethweni, kodwa ngapha ku-Backyard emuva kwebhutsha le bekuthengiswa utshwala, kuthengiswa zonke izidaka eziyaziwayo lezi. Into ethi ibuhlungu kakhulu ngendawo leyo ukuthi indawo leyo ibingela age limit. Ububona abantwana from as little as abo grade 6 begcwala khona, abantwana abangamantombaza. Uzobona lokho ku form 4 lokho kukhona lapha, ikakhulu abo form 4 laba ama local form 4 khona lapha khona phe benhlathi begcwala khona apho. Indawo leyo bekuyindawo edingcwele kakhulu.
Kahle kahle kuyini kade kuthengiswa lapha njengoba sisizwa kuthiwa yibutcher ibithengisa lotshwala obunjani?
Ye lapha abantu bekungeni indawo ingena order njalo kuthe ngeva kwesikhathi abantu besizinda baya reporta emapolice kodwa amapolice amanxa ebuya lapha ebengabantu abaxoxisana layo baba lo kungela into abayenzayo bephuma lapha ebusha sibethwela amapaper bag izinyama lapha kwabasoba ukuthi khona no sebedizwe sithi nxa kwa reporta bephonga ubuya bebuyele ngeva kwesikhashana lapha before even 30 minutes sokuvula iradio sokuchaya iradio hawo abantu bacela sebebona ukuthi lapha kulokudizwa nokudiza bayafika ngakumphathi we station police station hayi takwakuzanga kwanceda ngalutho laye umphathi station akula nto ayenzileyo lakutshengisithi laye ebengumuntu othi edizwa abantu basesithi hayi thina sesisadinwa ngokuthi silungisise indawo ethu ngoba indawo le indawo engcwelileyo indawo evumela abantu abancane ukuthi bezonatha utshwala belala khonapho indawo le bekungose ukuthi bekunatha utshwala kuphela indawo le ungabantwana koloku kobukristu okograde 6 njengoba ngitshilo bekusoku ngena uhamba hamba labadala emacansini lapha imikhuhlane sisibanengi lechabalala clinic isirecorda i-high level ama-transmission diseases especially from this particular place esisizinda ngenxa yokuthi abantwana as little as grade 6 behamba labokhulu obokhulu abama-50s laba-60s bebengakhethi labo bokhulu bangikhona bebengelahloni ubona bebuya bezomelela kungabantwana konoku okuncane kambe shwashwa ungukhulu uzohamba lomzukulu wakho asokuhlola lo na ikuzulu lingasani so kuthe sokwehlula into zamapolisa lezi izakhamuzi zaqonda kona ngalo ucommissioner zabhala ipetition yasayinwa ngama residents esizinda through i-resident association bayihambisa khona ngale e-police station ucommissioner bakhopha from commissioner to resident minister to the minister himself bazobhala bathi khona nxa ungasezokulungisisa kwinto lokho kwemigalo ngoba khangelanini kipho since ivuliwe imigalo so labantu abaningi beloko bebulawa bevela khonapha emigalo nxa ningasezilungisisa indaba le kuyivala thina sizayivala sizathatha umthetho sufake ezandleni zethu kwakuyiwonini yabantu besizinda lani liyakwazi ukuthi isizinda yindawo eyabantu abathuleyo kodwa ungabaqala abantu besizinda bakwenzela amanga sibili bayaziwa kubulawa yonke bayaziwa iZimbabwe yonke bezobaziwa ngumpresident Mugabe bonaba abantu bazithulele ngabantu abaphisilavini ngabantu abathanda ukuxoxa njalo ngabantu abadangerous akuzange kwathatha isikhathi esithi ngoba baba sebefake iwonini ukuthi khona lingayekela ukuthi lilungisise indaba le ngoba sesayifikisa emapholiseni sizayifaka emthethweni sizayifaka izinto lezi zandleni zethu hawu akuthathanga isikhathi undoda lo migalo wahlewa odwa ukuthi evale wahlewa odwa ukuthi khona ethiwa uthengisa utshwala njalo ngoba ngala license yokuthengisa utshwala indawo le ngikhuluma kanje siyavalwa
umnumzana Ray Phiri isakhamuzi sesizinda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Abesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokudlwengulwa kwabesifazana abayisitshiyagalombili sikhathi sinye ngolwesine eJohannesburg sekubatshiye belovalo olukhulu. Amapholisa athi ixuku labalingisi abagoqela abesilisa abalitshumi labesifazane abalitshumi lambili bebethwebula umdlalo wokulingisa kumabonakude endaweni elemigodi yegolide engasasebenzi eKrugersdorp eJohannesburg. Kungalinde muntu kuqhamuke ixuku labesilisa abedlula ithumi lathi umuntu wonke akalale phansi ladlule ngolabesifazane abayisithiyagalombili. Phakathi kwabesifazane laba oyedwa oleminyaka elithumi lasithiyagalolunye 19 udlongole ngabesilisa abalithumi. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele saphinda saletha kwesaba ukukhulu kwabesifazane abanenge. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo okhokhela inhlanganiso yeGugu Round Genocide Survivors for Justice, UT athi sekusesabisa uhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sihlakalo sakuqala sokudlongulwa kwabesifazana okushwaqisa inwele
sesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba nje stradeni ngoba sesaba ukuthi uzohlangana nomdlengulo sinabantwana abantwana bamantombazana impilo zabo nje isisengcupheni isafety yabo ayikho guaranteed unokholwa nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu nje lebabephisi Jesu ezinkulu kakhulu ngoba umdlengule akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Omunye wesifazane weZimbabwe unkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlongulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
Is high time wonke umuntu okumele sibambane khona singa khangela ukuthi ungumhlobo bani singakhangela ukuthi ubuya kuphi sithathe ubuzwe siwubeke eceleni sibambaneni against this crime silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizalo seZimbabwe umnumzana Mlungisi Siyabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa badlale phansi bakhuzane ngoba kungathi udlengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze into ukuthelwe enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu bafowethu asihlonipheni abantu bomama abesifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu akathi ma eseswele okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimama. Siyacela mpela ukuthi uzame impela ezindlela zokuthi usitotshwe nababantu abakwenzayo.
Umphathi ntambo ugatsha lomapolisa umnumzana Bhekicele uthi amapolisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlwenguli laba ngotsheketsha abasebenza kule migodi kanti ucatshangelwa ukuthi izalwane zaseLesotho. Uthi basalonda njalo ukuthi yindaba kwabesifazane laba abane babo bengadlwengulanga kuleli qula lokuthi yindaba besilisa abayisiyagalolunye abebelingisa kulomdlalo bekwizizalwane zakwale Nigeria. Uthe sekubotshwe abesilisa abedlula amachumi ayisithupha 60 ngalolu daba kanti abathathu bakhona bayingxenye yokudlengula lokhu. Ngokwesibalo samapholisa ulabesifazane abedlula izinkulungwane ezilichumi 10,818 abadlungulweyo kwele South Africa kunyanga ezintathu zokuqala komnyaka. Ngenyanga esifanayo elizweni lonke kubulewe abantu abedlula izinkulungwane zesithupha 6083 kanti abaphose bafike inkulungwane 898 kulelo nani abesifazane. Numero 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lomphathi ntambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima bakhangelelwe ukuhlangana lenkokheli yezisebenzi lamuhla eHarare kukhulunywa ngodaba loholo. Lokhu kwenzakala ngemva kokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende ngeviki edluleyo okwamalanga amabili okungalandelwanga izisebenzi eziningi. Kolunye udaba ugatsha lwezemihloliso olwezimsec solwengezelele amalanga okubhadala imali yemihloliso kagrade 7 ole-A level ngenye njalo iviki. Ilanga lokugcina lokubhadala bekuyiviki edluleyo kodwa sokuza kuba ngolwesihlanu oluzayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labazama ukuzibulala ngoba belemicabango egijimayo istress libikwa liqansa kobulawayo. Leli phepha ndaba lithi kulabantu abangamachumi amahlano lasithoba mina 258 abasiwa esibhedlela ngemva kokuzama ukuthatha imphefumulo yabo kodwa kwehlula. Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi amankampani amaningi aweZimbabwe akhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano lawakwele Zambia.
lokhu kwenzakala emva kokuba inkampani ekhuthaza ukuthengisela amanye amazwe ezimthwede iphathise amankampani eZimbabwe angamachumi amathathu embukisweni wezamabhizimusi kweleZambia kuyona le iviki kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele kubasakazi bestudio service 7 kwistudio 7 ontungamini inkomo yabo Chris Gandhi. Kulinjani kodwa uhlobo zami umhlaba wonke jikelelayo. Mina ngiyaphila ngingulazarus kumbo obuya endaweni yakodupude esigabeni sasedihilo. Ntakwezwakala bakithi inkulumo ekhulunywa yilaba ababala abantu. Laba bantu ababala abantu ngileqiniso lokuthi mina ababala abantu ngendlela eqondileyo ngoba mina mbesekhaya ngesikhathi bebala abantu kithi khona le plant befika bebuza ukuthi umuntu olele lapha ovuke lapha nami ayohlala khona lapha ovuke lapha nami kusho ukuthi wena uma ungabe kade ukhona ekhaya ungavukanga khona apha sithi mhlawu usemlageni emlageni kabafikanga babephelele emakhaya kuphela efika bebuza lezo zinto baza bayazi njalo ukuthi abantu bangakanani bebuza abantu abalele khona apho kuphela bengabuza abantu abahlala khona apho leqiniso lokuthi uma ubala ufanele ubala ukuthi abantu abahlala khonapho ngingabi mude kakhulu lami ngizama nje ukuthi ngiqondise laphana ekuthini abantu baningi bona emathebeleleni njalo ingxaki yesilayo emathebeleleni yenza ukuthi njalo abantu bengabe baningi kakhulu njengezinye izizwe ikuthi thina sikhule kusetshenzwa lapha eGoli abantu abaningi babalekela lapha eGoli abanye balabantu wabo khona lapha so into enjalo yinto efanele ilungisiswe ngokukhitshwani izano PF lekaGawula ikhiphe sihlangene singabantu banye kungakhethekile ukuthi kulomthwakazi kulobani ezilonke kungaba lesu nje lokubangula la meva ayini ayizana PF kungaba into enhle singabambisana yabona
salibonani basakazi be studio 7 labalaleli ngiyalivingelela ngithi philani ngenkosi bese ngikhuthaza abalandeli bonke bese sisi uthamba le register ukuvota alokho kwenziwa izekhi izekhi siyacela isixolele ukuthi ngayezwa ama audit izekhi ekuyele ukubloki wini sizana bayabona nje lizwe leZimbabwe selifile amatitsha kahola abafundisa abantwana bethu kathe sibafika abantwana behlale ilanga lonke umntwana uyabefundisa update eyi-1 yabona nginxa ukuthi utitsha yabe le stress uyesibhedlela kula mithi sokumele ukuthi liphile ngamasejari ngenxa yokuhlupheka khonjani izekhi yabithatha imali idizwa izanifa isikhwameni khohlwe ngabantu kathe umuntu engabulala umuntu uyahlala 1 week esitokisini sephandle yayekele thoni sicala ke 5 years ungakhuluma iqiniso sobuwothi uvalelwe uyepika vele eZimbabwe iqiniso lingumuntu umgabo wakhuluma wathi munyandifunga and sesimfunga and siyamcabanga umuntu akakuthetha ilizwe after 10 days ilizwe selibulele uthetha ilizwe esandleni kamgaba ijigis liyi-10 cent namhlanje ijigis ngekuzula ithenga eZimbabwe so umbuso nalena sibe sizama ukuwukhipha thina so abafowethu laba babe sithi bona thina sivuke yeshonalism kwama kwathini thini no thina sivukile thina savuka kudala yikho singakulandeli khonkhani okweshonalism yaba basitshela khona umuntu walwela ilizwe leli ujoshua mqabuko nkomo lama-ovethi balilwela ilizwe balibambanisa so vele ukuthi kuthiwe sibe sesivuma thina sitshela kuthiwa ilizwe liyaqunywa nini abantu belamba ungakhuluma ngento ezenzakala after 40 years kumbe vele ingafi yenzakala empilweni zethu so thina sihlupheke thina sikhuluma ngomuntu ofuna ukulungisa ilizwe next year sibone lathi funa sesisele 2 years siphila-ke so sifuna ukunandi lathi eZimbabwe kukhanya ukuthi obaba bethu balwela ilizwe so thina sithi phambili ngesisiphambili ngeZimbabwe so vele sihambeni siyevota ngobuningi bethu singalekha kathi esizane ibuyele sizothwala nzima asihambeni ngobuningi siyevota singadoni sikhuthaleneni sonke siyevota izani PF izophuma kuphela siyabe sikhuleka kuNkulunkulu uNkulunkulu uzoze sizwe kuphela izekhi yona le yabarobha yena lo yabe thengwe ngemali sikhuleke uNkulunkulu ngelinye ilanga amtshaye ngesifo kubala ama-results bese sibhedlela ngoba soze thina sibulawe ngumuntu umuntu oyabe efuna ukusutha yena le muli yakhe ekhohlwe ngabantu beZimbabwe yabona
abantu ngeke bekwazi ukuvota uningi thina sasezilonda sizintandane abazali sibebulawa yibo labantu begugurawunda etsholotshe enorth so sivotela abantu phela masikhubotela sizosibonisa kusawa na namadudela yabe ground asile sabe tena lasifula labazali koma tena sifundanga lena inothe namhlanje uyiphumelela ukufunda kodwa kuthiwa sina siyavota sivotela abantu phezu kwabazali bethu abafayo labantu bethu abafuthi abafayo asivoti tena cholo sono tibe sizosibulala futhi nabantu bakamnanga kwena izigebengu livotisa abantu enkani abantu bengalifuna ukulivotela nabantu bakamnanga asilivoteli tena cholo sono can't libuye futhi sizenza konke yanela kwenza ngo-1980 asilincenge sisabe futhi
salibonani salibonani injani nalisilethela iindaba ezihle ucungamile inkomo Kips Dube labo sithandekile Mhlanga labo Anastasia Ndlovu lonke nje lizizwe nje ibongiwe hayi ngiyalibingelela igama lamoren thuma ngisemadogoni esigabeni sikabhango induna ngobhango ngilisa ngumadenga so hayi ngisithe kungikhuluma lami labafowethu lapha ngisithe hayi nanti qembu elihle CCC asambeni olutsha siregister 2023 sibona nokuthi siyangaphi 2023 same siregister ngokuningi ma-champion bantu lonke nje sibe ngama-champion sonkeni same siregister sonkeni bantu benkosi beZimbabwe yeZimbabwe ngethu ayibe ngethu next year 2023 asibambeni ngezandla kuze sithole imisebenzi mayuthi sithole umsebenzi eZimbabwe lisebenze kahle ama-diasporans ibebekhona lapha ekhaya ababuye bezoregister ama-diasporans bezoregister kuze 2023 maybe bengathola inhlala kahle lapha emakhaya eZimbabwe
ngike mbulise yini zasakazi zeStudio 7 kanye nani lonke balaleli zomsakazo oyingqungquthela ngingamafishane nje mbezengisithi ukubamba indaba yasematopo leyi ngazi ukuthi nami ngizobe ngizoyiphatha kanjani mina nje isimanga sakhona esokuthi bayayibiza mpela bethi ngu-Ward 20 wakhona ukhansela wakhona ngubani ngoba kungaphi ngokuthatha nje iplazi ukuthi iplazi lelana ngowadi bani lingenabantu lingenakhansela njalo Angiston Sibanda lo okhuluma nje khulumela leyo ndaba sometimes kwamele like limhluwe livelayo limhluze laye limbonisise ukuthi naye vele akekho lapha khona hayi umalulwane oligundwane ngakwazi ukuthumiwe kwesinye isikhathi uyamthola khuluma mpela elwela lonelibandla elisiqinayo thina so angeke sikuthembe yani lo councilor nje wakuthiwa ku-Ward 20 ukhansela wakhona akabe nguye okhulumayo hayi ukuthi kuye kukhuluma Angliston Sibanda ngiyabonga okhulumayo uThulani Ndlovu enkayi nesikhobokhobo
sanibonani kustudio 7 sanibonani khwangapho njani bonke mthokazi omuhle mthokazi okucelekileyo fifa mthokazi mina lapha ndesiqongoselwe kakhulu esenzakala kakhulu emakhansilini la khona lapho abusayo kathesi ngoba kule ndawo ezenzakalayo ezokuthi iland delivery ikhanya vele ama-charges awo akusicreate angana waqedakala ukuthi aphuma njani izitendi nxa zisaphuma sozifihliwe njeendaweni ze-Victoria Falls lapho engikhona izitendi zakhona azitshelwa lutho ukuthi abantu bezigachajwa njani asikwazi ukuthi bafuna ukuzichaja overcharge ukwenzela ukuthi abantu abaningi labana abayehlulekayo kungabilabalengelazimali ezizwa bahluleke ukuthi bafinyelele ukuthi bazibhadalele so bengicela ukuthi i-CCC kwanisa ukuthi balungise kwamasinyane into zona zinga-afekthi abantu abaningi siyabonga Studio 7 ngiyabingelela yimi ufanele ipofu vele igolutshena komloyiswayo khona ngalezi tolo ngicathisa abantu bakithi ubingelela ubaba omncane uHoward komloyiswa kwangapho njani ngizama ukuthi abantu batshintshe njengobaba ngisobhuli tinhlalelela abantu batshintshe bantu iZimbabwe sifile lokho befika berojwa abantu bezanu kwangapho emakhaya lokho bebavotisisa ukuthi bavotelisanu izinto zidulile khombulane ezibhedlela kulamite emaklinikhi bompilo akula ungagulwe admit esibhedlela kulamite ozayithola kodwa bona babe buya lezinto ezingenamsebenzi emakhaya abantu bethi naku lokhu besenze ukuthi sikholo lithi seliphathe imali lokungamadola lokho abaqhuluma ngakho phathe iziphedlela kulamadokotela kulamihle fundani ukuthi nxa befika besithi babuya lalokho kwizinto kwabezeropa ngakho emakhaya lina batsheleni ukuthi kathi khathe iziphedlela sokulamadokotela yini sokulemimithi yini anti abantu vele babe befukuropa ngokuthi abantu emakhaya babekwazi ukuthi e abakwazi ukuthi lapha kulani eziphedlela kulani imigwaqo ifile imigwaqo ifile ngosize enkaya orotwa lowo kodwa bona babe befukuza ukuthiwa igolitshena ngapho iwinizanu iwinizanu njani ilizwe linje libolile linje so abantu abazama ukuthi irejista bavote emakhaya bavote bangavoteli zanu batshintshe bavotele noma isisisile kodwa umthwakazi ukhona phela sikhumbule kulo mthwakazi ozakhulula abantu besindebeleni sesifuna nje kuphela ukuthi kutshintshe izanu siyabonga ngibingelele bonke kwangapho kwegolitshena kumbe isizitolo komaundula kolabo sesebatshona bejayiva khona abafana abaningi
hallo studio 7 hallo studio 7 akele mbizi kabahlazi yezombusazwe kungani South Africa ingaze yenze xenophobia asozuza amazwe sentshonalanga obritain abo-amerika besithi human right abuse kungani angicela abahlazi yezombusazwe ukuthi ke bengichazisele ukuthi South Africa ingaze yenze xenophobia abayikhondemi yabona
Siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, udaba lokuthi owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uzancindisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe ludale ukuxokozela kubandla lama-Republicans. Abanye bathi imbali ka-Trump ikakhulu ukufuna ukugenqula impumela yokhetho lwedluleyo izamgwenxa, kodwa abamsekelayo bathi umnotho welizwe leMelika wawungcono njalo lempi ye-Ukraine leRussia yayingeke yabakhona phansi kombuso wakhe, ngalokho kumele aphiwe elinye ithuba. Sixoxelo landela izombusazo weleMelika umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Baba Gandhi nabalaleli ninjani? UDonald Trump amathuba akhe ukuthi aphenduke anciphe kakhulu. Asimboni ephumelela kule nqubo eqhubekayo ecwaninga ngokwenzeka ngalesi yasikhathi. Simbona engumuntu ama-democracy ezametheswa icala elingase limvimbe ukuthi aphinde abuye ezozama ukuthi ame okhethweni lololuzayo, ngoba futhi okunye esikubona lapha eza kusebenzisa ama-democracy kakhulu yikuthi uTrump siyakwazi ukuthi kade vele kulozokozoko oluthi ubedla sitsha sinye noPutin. Kulokhu ke ukuqhubeka manje kulempi ekhona phakathi kweRussia neUkraine, siyabona ukungenela kweAmerica ukuthi ingene kakhulu ekuzameni ukulekelela iUkraine, ngoba kubo kakhulukazi amaDemocrats asetholile into abangayiphindiselela ngayo kuPutin, ngoba siyakwazi phela ukuthi uPutin uyena owona iparty General Keaton. Kushuthi yinto nje esingathuma sikhuluma ngayo lena, sixhumanise izinto zibe nengi sibuyela emuva ukuthi sibone ukuthi sifika kanjani kulokhu esikhuluma ngakho. Uma ngithi mina uDonald Trump amathuba okuthi abuyele bazakwenza ukuthi ebe mancane kakhulu, nothi nje ukuthi kuze kufike ukuthi avotele, bazovele bamvimbe ukuthi kungafiki lelo thuba lokuthi ame okhethwe, ngoba okukhona manje ikuthi nalaba abahleli kulolu cwaningo siyabona ukuthi ngabantu ikakhulukazi abangakuleli cele lama-Democrats. Yebo kambe udaba olufana nalolu luyaluhlalelwe ezingeni lwawo wonke amaqembu nje azepolitiki, kodwa nje siyabona nje ngendlela okuculwa ngalo ukuthi kukhanya ungathi ikhuba liyatshona kakhulu ngakusayidi likaDonald Trump.
Umnumzana Zenzo Nkomo olandela izombusazo weleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7
7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omela isigaba seNorton edalela eParliamente umnumzana Themba Mliswa wethule athi ubufakazi bokuthi uSusan Mutami uqamba amanga. Izakhamizi selokishi lesizinda zimanyene zavalisa ibhawa elithiwa imigalo ebelimemethekisa ubudlwangudlwangu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.